Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abanengi abangasekho kulolu luhlu. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu uhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalela umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi we-census. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abanengi abangasekho kulolu luhlu. Kubikwa kulamabizo abantu azinkulungwane eziyisithupha lantathu 63,000 angasekho kuluhlu lwabavoti. Ilizwe lonke jikelele libhekane lokudonza amadolo phezu kodaba lokubhalisela ukuvota, kodwa izigaba zeMathabeleland yizo ezilenani eliphansi kakhulu kuluhlulolo. Kutsho ukuthi izabelo zokuvota kumbe amawensi alakho ukwehliswa kakhulu ezigabeni lezi. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lolu lwenziwa kanye kanye lolokubhalisela izithupha lukhangelelwe ukugqitshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Sixoxe lo senator wesigaba seMathabeleland South uNkosazana Lindiwe Maphosa oyibandla le-MDCT. Saqala umbuza ukuthi kungani abasakhulayo besigaba seMathabeleland South bengabhaliseli ukuvota ngobunengi.
Mina into engiyibonayo kakhulu eyenza ukuthi khona abatsha beswela intshukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho, ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibimbuthwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona leso ukuthi khona akula msebenzi chis, akulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi na umntwana eqeda nje ifom four, abanye abaqedi bayathi kubo form two nangasayanga egangeni ukuyateketha uhle achathe umfula eGoli, abanye bayebutswana, abanye bayangaphi, ngoba yiwo uphela umsebenzi umuntu angawenzi. Ngoba sebebona uthivini kathesi abahamba kuma-universities abangama-graduates basebenza umsebenzi yena leyo okuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebhe igolide. So yiyo enye into e-afektha kakhulu. Enye futhi into e-afekthayo abantu sibili abatha yebo ye kwezinye indawo balokhu belehophi kumbe ngathi belokhu bele-faith nge-election, but sibili kungapha esigabeni seMathabeleland South abasela yena leyani nti kumbe ngithi hophu yokuthi ukhetho sibili ngabathintele into. Kwesi sikhathi bathi kuvotwa kumbe kubhalisa basixa begcwele emabhawa, wafike begcwele emakhoneni bezihlalele bexoxa, ngoba abasela faith ama-electoral processes.
Manje njengani abantu bezombusazwe kuyini elingakwenza ukuze libakhuthaze ukuthi baphatheke kukhetho?
Esikwenzayo khonoko khipho esihlala sikwenza ukuthi siyazama ukuthi khona yenza ama-education lathi sisekelane nezekhi, ngoba nto yakwazi umthetho ukuthi izekhi yekwanisa ukuyenza i-voter education. Kodwa hhayi, emalandleni ethu asingeke sibayekele ukuthi sibaxwayise ukuthi ukuvota khona ngokwakho kuqakatheke ngani ebantwini. Kodwa-ke khisi singakhohlwa futhi ukuthi thina njengeMathabeleland region singabantu aba-afekthwa kakhulu ngendaba zezifa zabo-gugrawindi nezinto eziningi. So even iningi labatha futhi kalinazo izithupha lama certificate yebo yesezwe ukuthi khona igovernment ivule iblitz kathesi ukuthi asizithupha but into ehlupha yena le ukuthi umuntu uzele umzali uyabe ngela birth engela sithupha umzali womzali engela so yinto ekuhlala ikhona so kuleningi ipercentage sibili engela sithupha ezenelisa ukuthi khona behambe beregister ukuvota but thina sikwenzayo njengenkokheli amahambi ngedala ephalamende lenkokheli yezombangazo siyazama ukuthi siwakhuthaze sibatshengisa ukuqakatheka kokuvota sibatshengisa okwenzakalayo ngabona bengahlala bengahambi kuyavota still bayabegazelwa ngabantu bona ababaya bengabavotelanga so thina sikwenzayo khona ukuthi sikhuthaze ngendlela eziningi aluba izimbabwe la injengabanye amazwe ayabe lezinto eziningi besingasebenzisa into eziningi awasiki amanye amazwe bayasebenzisa izina ama-voters clubs bayasebenzisa ama-entertainment lokuzeni ukuthi abantwana beze bele ntshuto mbe kule nto ebaye-encourage mo ukuthi behambe beyvota kodwa-ke njengoba singela wonke khonokho sizama ukubatshela nje ngemlomo ukuthi kuyinookuqakathekileyo
unkosazana Lindiwe Maphosa ngusenetha wesigaba seMathebeleland South engoyibandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseGwanda. Lwezimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi wokubala abantu ngoba bazawuncitshwa. Iphephandaba le-News Day libika ukuba kule nkulungwane zabasakhulayo bebandla lezanu PF abaqatshwa yiZimstart ukwenza umsebenzi wokubala abantu. Leli phephandaba lithi inhloso yezanu PF ngeyokuhlela amanani abantu ukwenzela ukuthola amavoti amaningi lapho ezigabeni ezilabantu abasekelayo bebaningi. I-census ezaqala ukupheleni kwayona le inyanga ikhangelelwe ukuthatha amalanga amahlanu. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ngolwesihlanu ukuthi bakhathazekile ngenyathelo leZimstart elokuncitsha amatitshala umsebenzi we-census bona bengabahlala bewenza minyaka yonke nxa kulohlelo lolu. Eminyakeni edluleyo kuvame ukuba lokukhonona kwabahlali bakobulawayo abathi bona amanani ayethulwa lugatsha lweZimstart atshengisa ukuthi abantu balutshwana kayisiwo iqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo.
I-census iqakatheke kakhulu kuye edemina ukuthi ama-resources abiwa njani, ashewa njani. Sengisa i-census ngoba i-census ikhangela inani labantu ukuthi abantu bazadinga ama-service anjani, nama-resources anjani. So luhlelo luqakatheke kakhulu, ingakho nje sekuqakathekile ukuthi i-census ibe yenziwe kuhle, ingenziwa ukuze incindezele abantu kumbe isebenzele olunye uhlangothi lombangani.
Siyabona ukubana nxa kukhithwa amanani ikakhulu akobulawayo kuyaba lokukhonona ukuthi abantu bamele bebe baningi kulalokho kukhulunywayo. Ukubona njani wena?
Ngibona kungabe kuliqiniso lokho but kuyebo kuqakathile ukuthi inhlanganiso ezimele amalungelo abantu yoluntu lazo zenze okuthiwa ngesilungu yi-shadow census futhi zikhangele ukuthi uhlelo lwe-census lenziwa kuhle, ekhangele njalo lamanani amanye avela kubo ma-city council beqathanise amanani ukuze ekugcineni inani ephumayo kube linani eliveza inani eli-right.
Manje nxa sikhangele bona omanisipala ikakhulu umanisipala wakobulawayo kalayo yini indlela yokuthi ethule yena amanani ayiwo?
Ya, kungenzeka loba nje kungekho ngathi kuphelele ngoba yibo abakwaziyo ukuthi xa bekhaya indaba yamabhili zamani bale ndlela yokukhangela ukuthi abantu bangahi iloba engxenye kuyabe kungaphelelanga kodwa bayakwazi ukuthi roughly abantu abahlala ezindlini bangahi xa besebenzisa iindaba zamabhili nje amabhili amanje. So labo bale ndo eqathileyo khonapho kwi-census njengama-local authority.
Kodwa wena nxa ukhangele ungathi kuye khona yini ezombangazo ezigcina zingena ekubalweni kwabantu ukuthi amanani lawo agcine engaphumi kahle.
Zingangena ngoba indaba ye-census la iphosa ihambelane indaba zabo organization lowabiwa ama-constituents lokuthi amabandla ombangazi abekwazi ukuthi vele abantu abaningi bangabalutshona abangathi okungenzeka ukuthi kuhlangane le ndaba zombusazwe mpo zombangazi okusetshenziswe kuma-election ikakhulu kubo limitations.
Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola kukhetho lomabhayi elections olusanda kwedlula. Leli bandla lathathelwa izikhundla ezintathu libandla le-ZANU PF kukhetho lolu, okuthiye abazibuza ukuthi manje pho ukhetho oluzayo alusoze luthiye leli bandla linqotshiwe na. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usithumele umlayezo kamakhale khukhwini olandelayo.
Sesicubungule sabona lapho kuthiwa khona iZANU PF yawina eCholocho South, ePUF leMtasa South. Sibona izinto ezintathu eziphuma phambili. Okokuqala, izinduna ziyaphosa, ziyabamba abantu ngodlizi bethusela ukuthi bavotele ibandla leZANU PF. Labantu bathuselwe basithi bayavota bayaqala bedlula esicukwini baqala baqonqoselwe ukuthi lizavota livotele iZANU PF esithi ngesikhiwa intimidation. Abantu abavota bethuselwa kakhulu ngapha emaNdebeleni bahle bathi liyayazi igukura hundi lingavota kubi lizabuya lizeqholwa zizinduna lamasabo. Okwesibili, sibone njalo abantu bakwethu abaqeqetshileyo abafundileyo uzwe sebevothelwa ngabanye kuthiwa ngama-assistant voters. Abantu abaonesi lamatitsha bayalandwa kuthiwa lina siyalazi lingabathengisi ngelanga lokuvota lizavothelwa ngabanye lina lizenze njengabantu abangafundanga. Uzabona sebevali sebevotile sebesiyasayina ebhukwini lalothe gafundanga sesayini signature esiqinileyo esilomkantsho esedlula lowo omncedisileyo. Okwesithathu, sibona njalo ukuthenga amavoti. Siyazwisisisa upresident weZANU uMnangagwa wahamba waya eBhinga bafika baye ngabantu babapha amabhasikili babathi bazabalungisela izikepe. Ngesikhathi sokukhampena safike eDangavura sabona umfumi layo candidate weZANU PF ngikhona ngale esipha abantu imali kungani ngamabhansi. Khonokuyana kwenza mhlophe ukuthi ama-election ethu angabi free and fair and credible. Ngiyakuphinda, ukuthuselwa izinduna lamasabhuku emareserve abantu bavota besethuselwa. Okwesibili, abantu abafundileyo ukubala bayatshela ukuthi sizalivotela kamba manga ukuthi alikwazi kubhala. Okwesithathu, abantu bayaphiwa izinto esithi yi-vote buying. Izinto lezi ezintathu zingayekela ukulungiswa mahlabe ezulu. Sizabe lokho singabantu esihlala sisidla ingqoqo zomlomo, abantu abahlala bebindana, abantu abahlala bekhamana ngenxa yokuthi akula muntu ofuna ukuthi evothelwe ngomunye umuntu yenesazi ukuthi uyakwazi ukufaka uxa. Sithi uheadmaster wesikolo sezavothelwa ngumntana kowaqeda ugrade 3 sesithi nakawazi ukuvota. Yikho-ke silama statistics lapho ukuthi abawina khona uzabona abantu abancedisa ukuvota baningi ukudlula labo abazivothelayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezimparks luthi uZulu kumele ananzelele ukudla inyama yenyamazana zendle engahlolwanga ngoba ilakho ukuba lemikhuhlane. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Dinashe Farao utshelele liphephandaba ukuthi lolu gatsha luyenza imizamo yonke yokuthi inyama le iqale ihlolwe ingakathengiswa kumbe ukudliwa. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende uzathumela odokotela abalolwazi lokucubungula imbangela yemfa ama-pathologist kwele Mozambique ukuyagebha izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 150 ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho u-cyclone Idai ngomnyaka ka-2019. Sengilichia esandleni zenu linaba laleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela Chris Gande, ngiyabingelela mfowethu. Loba nje lingamphenduli kodwa celani lizama ukusiza bakwethu udaba lolulu. Namhlanje ngithi ngilalele indaba zekuseni lapho esika Studio 7 laba abantu abafaka amavoyisi abo lapha nebakhuluma udaba olufana lolwami exactly. Undoda lowangisabambanga uthithe igama lakhe mbani lapha, but ungalalela amavoyisi abantu abakhuluma ekuseni namhlanje. Kulobaba omunye okhulumileyo uthi unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe olomzali wakhe omunye uvelele e-South Africa, omunye ngumzimbabwe. So siwathathele isithupha kasela sithupha. So yabona kulungana yikho engangikhuluma ukuthi kana ma usemapasipoti bafika bekubuza imibuzo efana nale ma kuyikuthi omunye umzali wakho uli-foreigner, so Zimbabwe national. So kuyahlupha kunokana lepasipoti kuzuyithole kubanzi, kuyahlupha nje. Ubona sitsho ukuthi uma unkosikazi wakho usengumuntu ohleliyo nje, kutsho ukuthi phela lasemazweni kasahamba, kodwa nje siphila sihambe emazweni ke. Ma ungasela sithupha phela kusela nto ongayenza empilo. And futhi bathi kabuyelo lokuzima wakhe lo le-birth certificate. Ma bezatsho ukuthi kuye le-birth certificate ingxenye umzali wakho lo ongubaba eleka ukwadla lapha ukuthi kibe kungaphi wabo ngokuzala wakuchiya lapho eZimbabwe. Uzabuza qondanga ikho mina ngangicelile ukuthi kati indaba lingasidingi lapho e-Home Affairs besichazele kahle ukuthi iphosi yenze njani, bese siyenze njani lati sikwanise ukuzikhulumela labo ukuthi inkinga isihlana lazo yini. Siyacela ngangomusa langothando lingasenzi kanjalo, sikwanise ukuzwisisa indaba le ukuthi kati bafunani khona, ngoba ma ufika emahofisini vela bakuchaziseli kahle phela bavele bekujikise nje masinyane, abakutsheli ukuthi yenza so.
Sanibonani bantu bakaStudio 7, ngiyalibingelela. Ine ngithemba lizabala i-audio yami le, themba lizabala. Ma lingayibala ngajabula kakhulu ngoba sithele ubunzima kulelana elizwe laseZimbabwe. Inje ngikhuluma nje kule ndaba le yokuthi maungela sibongo esaphandle lokho esingayisiso sezimbako njengobana mina ngingumr Mwale so ngilohlupho lokhu njalo ngingakhulumeli mina ngedwa ngikhulumela bonke abantu abalezibongo ezivelela phandle kwelizwe lasezimbako so ngisithi ngicela leke lesibuzele abe-home affairs abezimbabwe ukuthi kati yindaba besithe abantu njengokubana umuntu uyabezanelwe khona apho elizweni lasezimbabwe bona betikadinga esithiseni ukuthi bakutsho njani because thina silobufakazi ukuthi sazalelwa laphana mase besithi sidinga ama-citizen siyalokunikwa la mapasipoti babesitsho ukuthi siyenga ngicela leke lisibizele nalo we-home affairs akasichazele ngoba le ndaba iyasihlukumeza kakhulu sisuka lapha ukuthi asiye siyeharale sidinga khona ama-citizen singakwazi lakweharale sisike sibanjwe isigebenga khonani so okuningi siza kukhuluma kumele lizame sibili ngendlela zonke lisilethela be-home affairs lapha bekhulume likhulume labo kumbe nami lingangithinta sizame ukuthi sixoxe ngodaba lolu ngoba luyahlupha kakhulu luyahlupha sibili luyahlupha lapha izibongo lezi lata sizithandanga ukuthi kumbeni into esazenzayo umene njalo kuyatholakala wonke amazwe omhlaba njengokathesi abantu bezimbabwe begcwele umhlaba wonke batshi izibongo but akwenzakali lokhu okwenzakala elizweni lasezimbabwe ukuthi yabo suke kumele uyedinga i-citizen yalapho okuvela khona uba bakho so ngiyaxolisa ukuba mude njalo ngingajabula mali ngabonge i-audio yami leyo
salibonani bantu bakastudio 7 njani enjawo eliwuzo hayi mina umntu okhulumayo ngixolisa fokamathanda kula lapha egoli mina ngikhala ngalaba bantu abantu besishoneni la ukuba kuliwa kanti bona wayi besuka kubo le kwazimba la kubo chibi khonale kubo mzumba maranda bebuya bezohlala kithi ngapha esindebeleni kodwa mina-ke angaze ngibona even one indebele lakithi lisuka lapha lisiyahlala kozumba maranda khonale kanti yona indawo yakubo iyaluma yini abayenza ukuthi baze basuke kubo babuye kithi nga bazosiminya ngoba thina siyizizalwane zasemandebeleni asisathoni indawo zokwakha mara bona basebehlezi sebethethe konke sebe-ona yonke into thina sisakwazi ukuphefumula ayi besicela nje ukuthi ngayo nje basivulele ispesi singumdeni sike silathi sizame ukulungisa okwethu singumdeni babe bahambe babuyele kibo kanti kubo kulani bavalekani kubo beze bebuye bezosinyinya ngapha kithi emandebeleni angithi bona basuka le mpumalanga bahlale empumalanga yabo lathi siyihlalele entshonalanga yeo sikhathele ngabo labo abantu lapho everywhere yibo yonke into si-onwa yibo konke nje athi uyahamba nanoma uthi uyenkomeni uthola yibo uthi uyakuphikuphi yibo ey'bhedlela yibo yibo asebe-ona amashop thina-ke right siyo-ona kuphi okungokwethu hhayi suka sikhathele ngala amashona la akababuyele kubo
salibonani studio 7 ninjani siyabonga ukuzimnyeza ezimnandi eziphumalanga ngaphansi komqamelo noma yikuphi bakithi siyacela izeki ayikwazi ukuzwela izizalwane zasezimbabwe bani izizalwane zasezimbabwe zihlupheke kakhulu izeki ingasebenzisani lezalo please siyakucela lokho kayizama ukuthi kibe fair kuma-election siyacela ngoba siya kuma-election abalulekileyo siyakucela kulokho siyakucela izeki ayikicabangela izizalwane ziyahlupheka zigcwele emazweni abanye abangafikiwe emazweni bedinga impilo abanye ngabalimalayo ezindleleni siyakucela kulokho kuzeki inkosi yami ayibe fair kuma-election sicela ibe fair kuma-election izeki ayekele ukusebenzisana lezalo please siyacela zeki siyacela please akeli cabangela izizalwane zasezimbabwe inkosi yami siyacela
salibonani kustudio 7 ikhuluma lo Masombuka lapha ya ngiyabonga kakhulu bantu bakastudio 7 umsebenzi omuhle liwenzayo kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi Moyo ngiyamthanda ukumlimukisa ukubonile mqondisi lokho okwenzakale kumonzora ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwe abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa asitsho ukuthi uyadlala kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi ubusungena kilo uncedisane lalo inkinga i-ZANU PF singakhipha i-ZANU PF sizobona ukuthi le-opposition ukuthi izosiphusa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izobisiphusa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu hayi, nanzelela mfowethu bazokuhlamba, bazakuhlambaza abantu, bazokwenzela imhlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kati opposition le izobaphusa kanjani, sebekhathele ngezani PF. Abantu beze babe bakhathele ngezani PF. Ngiyabonga.
Njani nonke wasakaza bakaStudio 7 kuna lapha naseMelika. Sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona. Ungani inkosi ngiyalibusisa lokuqhube ngendlela eliqhuba ngayo. Ngiyabingelele khona ngale osamncedisi Sadika. Ngiye khona ngale ngasebhrijini lesimukhwe ufowethu uMadoda. Ngithi uvuka njani khona ngapho ndoda. Ngiqhina ukhokhobe nakamama. Jike sasengijoseph angithi u-Abraham. Ngijike ngesantumbana umfundisi wami ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo elani khokhobe ngifike i-COVID-19.
Sanibona, sanibonani ekhaya. Bengiku-Facebook page yena ikhokhela ngokabudube ku-Facebook laphayana ngendaba ye-South Africa neZimbabwe udaba lukababunyathi obulawe ye-Dripsuit. Ikube ngiphela inamba engizongena ngayo ku-Live Talk ngoba ngizekhuluma ngayo inamba leyana ngisayibhala ngaphansi kodwa beningayo le ngibili ngayithatha kudala kunamba.
Balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe, ilizwe leSerbia elingumakhelwane Ritek. Ilizwe leSerbia elingumakhwapheni wele Russia libikwa lithole izikhali zokuzivikela kundizamtshina ezivela kwele China okwenziwe ensitha ngayonale impelasonto. Abazi ngokwenzakeleyo babikwa besithi kubonakale indizamtshina zakwele China eziyisithupha zithwele lezi zikhali ezohlobo lwama-surface to air missiles. Idolobho lakwele China eleShanghai libikwa lisuse ezibhedlela abantu abasinde kumkhuhlane we-COVID-19 abedlula inkulungwane ezilijumi lanye 11,000 ezibhedlela. Lanxa leli dolobho lilemigoqo ye-curfew eyalisa abantu ukuhamba-hamba. Leli dolobho libikwa lihlaselwe ligciwane le-coronavirus kodwa iningi labahlaselwayo aliguli umkhuhlane we-COVID-19. Izizalwane zakwele France bezivota izolo kukhetho lokudinga umongameli olutshengisa ukuba umongameli Emmanuel Macron uza kuba ngutshiki lobhanqa laphikisana laye unkosikazi Marine Le Pen ukuza kwenza kube nokhetho lwesibili i-runoff phakathi kwababili laba. Kwezemelika, umongameli Zelensky wakwele Ukraine uthi impi yelizwe lakhe lele Russia ingozi efaka izwekazi le-Europe lonke engozini. Wona amasotsha akwele Russia akhanya esechiye injongo yawo yokuhluthuna isigodlo iKiev kumpi esikunyanga yesibili. Amazwe angentshonalanga athi amasotsha ale Russia kumele etheswe icala lombhuqazwe. Sixoxe lolani ngilandela izombusazwe umnumzana Tifa wajabhe Pango Dube sambuza ukuthi ubona amazwe alobudlelwano lele Russia eqhubeka ngobudlelwano lobu na ngemva kwezehlakalo zocuku singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo lamuhla. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bangadingi umsebenzi we-census. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.